Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMabasa 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngingalokhu ngahlaba ngibhana izombi, yaphela amandla.
Lokhu sokwethuse abaningi abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni okunqunda igcona le-COVID-19 emizimbeni.
Angisayahlaba, sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla, ababa lezizi. Into bani lothi uzayihlaba uzetho lesiyezi?
Odokotela baxwayisa abantu ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-coronavirus.
Umkhuhlane lo usungani yavuka njalo. Yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo, uyabe uyenza ingani usuphelile.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa.
Abakubandla eliphikisayo bathi kumele ibandla le-MDC Alliance liphole kancane. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 abakhala ngezinyalo zomzimba. Labanye abathi kabasose bahlatshwe ngenxa yokuthi bayesaba okungenzakala kubo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. Luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamathumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo, abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eye-Sinopharm eyahluzwa kwele-China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Ngingalokhu ngahlaba ngibhana izombi nje, yaphela amandla. Ngizazama ukuthi ngimali ngiye kumadoktha. Ayikliniki bafika bekuphendukisa vele. Kulo munye la kwakumenza njengahamba amphendukisa bathemelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane esanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Angina into engayisho kuphela ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate, at least kutholakala amaphilisi ozaphiwa khona kuqeda kulokhuza. Kube le-support, abantu be-support ukuthi ungezwa something sirektu emzimbeni kwanisa ukuhamba ngaphinga. Manje lapho akuyokuthola into enjalo. Yikho kwenza abantu be-continue begula. Njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate. Just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mna phela amandla ngenza so. So yinto esavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngashaba zisiwa lesiyezi ziphela amandla. So jami sokungethusa ukuthi ngiyihlaba nje simbili. Angisayahlaba, sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla, ababa lezizi. Into bani lothi uzayihlaba uzetho lesiyezi? Awuphela amandla, kodwa kuyinto ethi kumele ukuyelaphe. Iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe?
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane le-COVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mathe uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19.
Mina angikavaccinated because hey, kuyasabisa kuthiwa hey, ungavaccinated uyabalele maqhubuqhubu uyakunjani njani. So hey, siyesaba mani, hayi kuzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu because hey, akungana akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. USheikh Ronald Mugayi wakoBulawayo uthi uqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lweRamadan.
Ukholo lwamamuslim kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele kikho konke okungaba ungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalo mkhuhlane nxa ukuthi wena ungumuntu ongathathi ama measures lawo afakwayo okufuze siwalandele, nxa ukuthi awalandezeli lawo ma measures, ufana nalo umuntu ukuthi uyazihambisa kulento ebulalayo ende uyabuzokuhamba ngendlela angayisiyo ephoxana lalokho ofundiswa yini lukhona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobuningi kwabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu eKwekwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni wesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathaphi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed a critical tool in the battle against COVID-19.
Aqhatheke kakhulu lamajekiseni empini yokulisana le-COVID-19. Ukuhlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulomkhuhlane. Amajekiseni la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
From the deadly pandemic.
Okuhlangothi lwezempilakahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, udokotela Agnes Mahomva kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilithumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amane 38,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane inkulungwane ezingamathumi amathathu lanhlanu 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146,000,000 asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3,100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lokhu kuveza ukuba lilakho ukumemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 ngesikhathi samakhaza lonyaka. Kusikhuca mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke umkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo, yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo uyabe uyenza ingani usuphelile. Abantu bephume phandle ke bengasalaleli izinqumo lezi ezafakwayo. Lesi ke isikhathi esibi kakhulu. Umkhuhlane ke lowo ungamemetheka ufike esihlandleni sokuthi sifuna ukuthatha impilo zabantu eziningi. Abantu sebegula ngasikhathi sinye, sebezama ukugijimela ezibhedlela ngasikhathi sinye. Kutholakala ukuthi hayi esibhedlela basoze bayenelisa ukukhangela abantu abaningi ngesikhathi esifanayo. Yikho siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, siyaxwayisa ukuthi lilalele lokho okukhulunywayo. Okwakathesi abantu abaningi nxa kuyenzakala ukuthi lihlale phansi lingaze lahlangana labanye ngoba isikhathi esibi kakhulu. Labo njalo abasebenzayo bakhangele balandele yona lokuthiwa yi-social distancing nokugqoka ama-face mask la khona nokuhlanza izandla. Abaningi bathatha lomkhuhlane nxa besenza iziminyeminye kumbe behamba endaweni ozokuthandaza kumbe behamba endaweni ozokuyamelela imali emabhenki. Lokhu kuyingozi okunye okumangalisayo.
Nxa abantu bengalilaleli sikhuthwa mfundo Ngwenya, kuyini okungenzakala?
Umkhuhlane lo uzayenza njenge-Fraser le yathatha izihlobo zethu eziningi kakhulu. Kwakukhulunywa ngabadala ukuthi i-Fraser yathatha imkhuhlane abantu abaningi. Yikho okuzayenzakala la. Sizaxwayisa sixwayise sikhanye ngani into esiyikhulumayo ayila ngqondo. Kodwa ngelinye ilanga liza kubona ukuthi into lezi kade zikhulunywa yizo. Manje sabe sesilahlekelwe izihlobo eziningi, labanye njalo sesingasekho emhlabeni. Siyalincenga kakhulu mahlabezulu, njengoba nalingizwa ngilapha ngikhuluma lapha labantu laba be Voice of America ukuthi ngilizwe lifike kini kanjalo lukhulunywa yitho dokotela siyaxwayisa ukuthi ngali yalalela bakithi mahlabezulu liphakathi kwengozi enkulu njalo ukuthi lizuzo abantu abakhulumayo bekhuluma ngobhubhane bekhuluma kuhle kanje kunzima ukuthi libathole yikho nxa lithela sibamba lapha emoyeni siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu siyalincenga sokuse ebunzimeni lingalaleli abantu abalixwayisa izinto ezingekho umkhuhlane lo kumele siwukhangele kakhulu ubhubhane olubi kangaka osuluqethetha imphefumula eminingi kwamanye amazwe luyenza iziphithiphithi ezimangalisayo esingakufuniyo ukuthi lifike lapha kithi lizoyenza iziphithiphithi lithatha imphefumulo yabantu bakithi mahlabezulu yikho libona ngivuma ukuthi lami ngikhulume lizwe amagama ekhuluma ngento embi kangaka sivikeleni sihlale sinjalo mahlabezulu omunye wakini nxa elixwayisa eliluma indlebe nguye umngane wenu liyakwazi lokho lina bantu bakithi
usiqhwica mfundo osolwayo ngwenya usebenza esibhedlela sempilo kobulawayo sixoxe laye egolangale kobulawayo ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubumba ilizwe elilebandla elilodwa okuthiwa ngesilungu i-one party state. Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa uthi lokhu kuvezwa yikubotshwa kwabanye babo abaphikisa uhulumende.
Njengokutsho kwa-president uChamisa okusegcekeni ukuthi nxa abantu abakubandla lakhe bengani bayazama ukuthi balandele kumbe bakholise amalungelo abo okuhlangana kubasuka baphange babotshwe basiwe emajele siyazi ukuthi kathesi osicilia Chimbiri lo Honorable Mamombe basejele bahlukunyezwa kakhulu ngendaba yokuthi benza umhlangano lentateli izindaba ngakho ke ekusegcekeni ukuthi uhulumende lowo uluyisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa esikuthi ngesilungu i-one party state.
Liluyisana njani lakho khonokho kwenza ukuthi ligcine lisenza ukuthi limele abantu?
Sikhuluma kunje upresident uChamisa usemkhankasweni emathebeleleni ezama ukuthi akhulumisane labantu ngodaba lwe citizens convergence for change oyihlangana kukaZulu weZimbabwe ukuthi sizama ukuthi sisebenzele ukuthi kube lenguquko endleleni ngendlela kulindlela ilizweleli eliphathwa ngayo njalo kulindlela okuphathwa ngayo ilungile amalungelo abantu avunyelwana usekelo zombuso welizwe.
Liyavunyelwa yini ukuthi libe libuthana kumbe liyenzeke umhlangano omncane kumbe ngithi kulabantu abalotshwane kulabo social distancing lezi njalo?
Akuvunyelwa lokho nxa kuyikuthi bandla elizama ukwenza leyo mhlangano ngelikapresident uChamisa kodwa siyazi ukuthi abo Politburo lamabandla abomonzora cities and PF team B bayahlangana loba sikhathini njalo kusegcekele kodwa vele lokhu inhlala yenza sikujwayele sikukhangelela ukuthi kuvele kubandla lezano PF lomkhokheli walo umnumzana uEmmerson Mnangagwa ngalolo hlobo lathi silungiselela ukuthi sincinte loba kunciphiswa indlela esingaphathisana ngayo kwezombusaso.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MDC Alliance sixoxe laye okubulawayo kodwa abalandeli bebandla le-ZANU-PF abanjengomnumzana Joseph Juma bathi ibandla le-MDC Alliance lisenga ezimithiyo.
Akula muntu ongafisela iwani ukuthi ona angabusi vele emthembu i-MDC la injana ifisa ububusi sisabusa thathi siyafisa ngabe siyala silobu sibusi kodwa into ye-one party state is not up to us it's about the people ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izano phefu kuphela kumbe bafuna ukuvotela ama party nxa bevotela ama party akula nto e-wrong loko okwabo sisi laba abangantu abahle kumeza abasisemajele yike ngikhuluma ngako kona kwani kona uyabe umuntu eyenza into engayishiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usufuna ukukhala ngakho. I-one party state asonto esingayiforce upon the people. Abantu yibo abazihloloyo bodwa ukuthi bafunani. Nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa, kuyavunyelwa kona, akula muntu osakewaliswa. And like kathesi into zivulekile, akufanani lesikhathi sikababa uMgabe lamanakudala. Kwakunzima vele ukuthi kona ukuchothoze ubaba uMgabe kumbe izanupiv ngesikhathi eziyani. Kathesi abantu bazikhulumela free, whether kusemabhawa, whether kusema-church, whether kusemabhasini kumbe kungapha, abantu bazikhulumela. So akula muntu ofosa umuntu ukuthi kwenziweni. I-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyona le abayifunayo bona, then akusikho akuhamba ngendlela akumelanga kuvumakale kuphela.
Ye, kodwa-ke kulokunye yini ekungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende omanyano kumbe into ezinjalo jo?
Uhulumende womanyano uyabe nguhulumende womanyano wani, ngoba i-ZANU-PF ile 2/3 majority. Nxa kulezinto kumele zikhulunywe, i-ZANU-PF ihlale ivumile njalo ikhululeke ukuthi yona akuxoxisane nawo kukhulunywe. Yikubona silama-forums anjengalalana i-Pollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo.
UMnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafunda emakolijini kwelemelika abafika phose okuyisilinganiso sokungamathumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini, 63%, bathakazelela indlela umongameli Joseph Biden abusa ngayo. Uphenyo olwenziwe yi-Harvard Youth Poll lutsho ukuthi uBiden wenza kahle okwedlula okwavezwa izifundi ngomnyaka ka-2003 lomnyaka ka-2016 kubusa uMnumzana George W. Bush lomnumzana Barack Obama.
Senganamasiko senzi bemandla
lo baba mkhulu babelobola
usenzi bemandla
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Busane Sibanda, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngenjelele. Siyakwamukela kuhlelo baba Sibanda, njalo kusela ukuthi kambe ungathini ngenjelele?
Ngibonge kakhulu ukuba kulenkundla mphathi ohlelo. Yindawo esixhumasa lomdlalile ezithunywa zezu. Njengoba besiya khona mayizulu linganethi siyocela lapha izulu, sikhohlelwa yibona abaphethe amadlozi ehosana. Sihlangene lapho bonke abezenkolo labesintu, izulu belinethi. Ma kumoshakele ezweni khona into esingayiqondi kahle ezweni, besisiya lapho siyokhalaza lapho, ilitshe lisiphendule ukuthi kuwonakele lapha, lungisani lapha lalapha into ziqonde. Kube ngasodimoni bekunguNkulunkulu obekhuluma lathi through indawo yakhe ayikhethile.
Okwamanje bakhona na abantu abalokhu belandela amasiko enjelele?
Yebo, basesekhona kodwa kusafane la izolo. Sisukile kumasiko ethu, sisukile kwindlela zethu zeqiniso, silahlile ubuthina. Nkulunkulu uxhumana lesizwe sakhe ngendlela asidale ngaso. Thina njengoba nesidalele usiphile isikhathi zethu zokuphila, sibe njengoba besiya khona izolo sikhokhelwa yibo phela abaphethe amadlozi ehosana, okwa isintu ngesiko lethu, ubesazi ngaleyo ndlela. Namhlanje konke lokhu sikulahlile, yikho sibona lelitshe lisakhulumi athi kusenza ilitshe yizithunywa zezwe. So zifulathele izwe lo bebesiya khona baya khona nje, kodwa akusafani la izolo, akusafani la izolo. Yikho singasawabona imphumela yasenjelele njengayizolo.
Ivuselelwa njani injelele baba Sibanda?
Isizwe masihlangane sonke, abezenkolo abamasiko, bonke abantu bahlangane, bonke abantu bazithobe kuphela ukuthi ngingubani, lami ngingubani. Kube khona abomoya abezenkolo, kube khona abomoya abazosikhokhela siye khona enjele, siyoncancaza, siyosholeza, ngoba simoshile, silahlile impande zethu, silahlile ubuthina. Uzilitshe lingakhulumi, sifulathelwe izithunywa zezwe. Zisifulathele izithunywa zezwe. Kumele sibuyele siyozichoba abantwini abaphiwe komoya. Xa sikhuluma ngabomoya, sikhuluma ngabantu abaphiwe ngokwamasiko, ngokwezenkolo. Baphiwe, bayagayidwa izithunywa ngokomoya, bayagayidwa ngokwedlozi ngokomoya. mhlambe kwenqanqazo kwesho kuyogezwe injelele iyohlanjululwa injelele ziyecela izithunya zibuye zichibilike zibheke izwe into ziyobuyela zilunge singakakwenzi lokho kusesenzima ezweni lakithi. Ngiyabonga mphathi wohlelo.
Hayi ke ola mhlasi malapha kuhlelo lwethu lwamasiko besilo mnumzana Busani Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sile sizwe ezokholo lwesiKristu zilontukameli komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke sizakhangela incwadi ngaMathewu 28 njalo siyikhanda uverse 18 sisiya ku 20. Kufundeka kanje, uJesu wasondelwa khuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngaloko hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana likaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lapha uJesu ukhuluma ukunika abafundi amandla wona lawo ayelawo kule ayivikisa khuluma ngabapriesti abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo. Kodwa uJesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, amandla angathengwayo. Sengitsho ezulwini nasemhlabeni amandla angesabi muntu, amandla angelavalo, amandla angelasikhundla, amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini. UJesu uthi ke lawo mandla aphiwe yena, njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe. Ngakhethi bani? Uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi, libafundise konke engiliyale ngakho. UJesu wafundisa izinto eziningi. UJesu wafundisa ubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu, akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwe odumo lukaNkulunkulu. UJesu afundisa abantu uthando, ubana othando uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. UJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa. UJesu uthi-ke abantu abangabafundi bakhe kabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana, bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhlonipha, bafundise izizwe ukuthandana, bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala, bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana. UJesu uthi abantu kabezwe babe ngabafundi belizwi, bafundise wonke ke uJesu akufundisayo, ngobana uthi kunjalo uzahlala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba. Ngale sake sabona abaphristi abakhulu bethenga abantu ngemali. UJesu kathengi muntu ngemali. UJesu uthi lokho endifundise khona kakuthengwa, kakulandele sikhundla, kakulandele ukuba ungubani. Ngibufundisa impilo yothando, yokuthethelelana, yokucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo. UJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini, kodwa kabuyelanga lawo ezulwini, wawachiya emhlabeni, ewachiya kusobala bonke abantu besazi belalele. Yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona la uJesu abachiyela wona. Okunye uJesu njengoba ngichilo akufundisa abantu yikuthi kukhulunywe iqiniso izikhathi zonke, ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga, imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengitsho nje labo abaPristi abakhulu bona labo sizwa kuthiwa baqamba amanga, lababusi abalezikhundla eziqakathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga, iqiniso kalikho kubo. Kodwa ngamandla uJesu atshela abafundi uthi kasenzeni khona lokhu asifundisa sakhona uchisa uqanda emini ebusuku lanini ngasimeni ngeqiniso lika Jesu ngobana ulawa amandla okusivikela kuze bese kuphele ngomhlaba. Asikhulekeni babathi qokini sicela ubana amandla akho abonakala kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathinela kusasa. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla sixoxa lo nkululeko Fuyane owenhlanganiso yeHighlanders Supporters Association. Sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa icembu leHighlanders iBoso. Inkululeko ngiyakwamukela kuhlelo njani bafo?
Yebo Mike ninjani banjani nabalandeli beBoso all over the world.
Inhlanganiso yenu likhangela ukwethilela uZulu uhlelo oluzathuthukisa umdlalo wenguquko leZimbabwe. Beyicela ukuthi utshele abalaleli okuthile okuningi ngalo uhlelo.
As abalandeli beBoso, inhlangano yethu izama ukuthi ibise bonke abantu abazibiza amadodana namadodakazi eHighlander. Mangithi Highlander ngifuna singakukhangeleli as ezenguqu kuphela, ngifuna siyikhangelele as usiko okuyikho esakushiyelwa ngabadala. So sizama ukuthi sikugcine kahle, sikwenze ukwazi ukuphumelela kwelanamhlanje. Yikho esikwenzayo, wonke umuntu all over the world sifuna ukwakha iplatform ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba in touch, uma efuna ukucontribute akwazi ukucontribute. Sizorana ama-projects ahlukehlukeneyo kusiya ngezidingo as time goes on. Labo abantu abazobe saziswa khona ukuthi jonge ukwenzani ngaleso sikhathi, inhloso yokuthi siphumelani kuzosinceda kanjani ukuthuthukisa iHighlanders.
Bengicela ukuchazisela abalaleli ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Nginethemba abalandeli nabalaleli bangabe bebonile ukuthi indlela okwenziwe ngayo ukuthi kuclearishwe isikoloto bekusetshenziswa iWhatsApp group ebilidwa nguNodumo Nyathi. Yenye indlela yokwenza izinto zenzakale abantu begcwele umhlaba wonke but bekwazi ukusebenzela ndawonye. Sesikuthathe sakuhambisa kuzinga eliphezulu. Khuluma nje iwebsite yeHighlanders Supporters Association isilungisele isemaphethelweni ukuthi lunge. Sisebenzela phezu kokwenza esingazakuthi iHighlanders Supporters app. I-app sikhangelela ukuthi wonke umuntu unayo i-mobile phone instead ukuya kuwebsite okusuka kubadide abantu abaningi, but i-app ma unayo ungumuntu uyayilenza na une-app yakho, anything eyenzakalayo, information ekhona, ama-projects abuyayo, announcements ukuthi wathole lapho, konke ma ufuna ukucontributa konke uzobe ukwenza just as a palm of your hand.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani iqembu leBoso?
Asifuna ukukhangela iqembu yeziqembu lebhola, ukukhangela iHighlanders as usiko. Ma sikwazi ukubambisana ngenhlelo eziningi zeHighlanders, lokwazi one ukubuyela kuhistory. Iningi abancane abanamhlanje abakwazi ukuthi iHighlanders yaqala kanjani, kwenzakala kanjani kuze kufike kwela namhla. So yonke into leyana silobisa ihistory, sikwazi ukutshengisa ukuthi iHighlanders as iqembu lebhola limi kanjani as i-institution or usiko nayo imi kanjani.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi okugcina bese siphetha lo mhlelo.
Okay, amazwi wami okugcina ngithi kubo bonke abalalele amadodana namadodakazi eHighlanders, hlanganeni madoda, isongo elodwa likhali akhenxeza emaneni, asibuyeni silungise okwakithi. Yilo usiko lwethu, yiyo i-heritage esayishiyelwayo le, ngeke siyekele ishabalala.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo. Thank you so much.
Thank you.
Ayike zulukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7. Oliver Lisayo, igama nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.